Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izulukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 17 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela oluqondiswe kwabukuza kwele South Africa okuthiwa kabasuke baphelele kulolo lizwe lube khona kwezinye indawo kodwa ngezinga eliphansi kulalokhu kade kusesatshelwa ngabanye.
Kanti njalo siyabona ukuthi lolu dlame soluthola bebetheka solutholakala endaweni eyihlukile njengase Eastern Cape, sizwile nokuthi ukhona omunye obesaqulekile phakathi kosuku uma kukhulunywa ukuthi asazi ukuthi uzogcina evuka na.
So kungamalanga amathathu igciwane le-coronavirus siliqhubeka lihlasela abantu abedlula amakhulu amabili ngelanga.
Loba noma kwazofakwe ama strict measures awe lockdown noma ikuyini, umuntu uyapha ngendlela uyahamba esitolo, uyahamba esiyathola omunye umuntu oyawangena kuleso sitolo esiyawucupha lowo mkhuhlane eyawudlulisela komunye umuntu.
Kuhlelo lwethu lapho esikhangela ukwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Namhlanje sixoxa nomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party, uMnumzana Mkondisi Moyo.
Ngihlelo esiphezu kwaso kathesi njengebandla le-MRP sibhizi siyakhankasa, siyabhoda, sihamba silungisa ama-structures.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Dlakela oluqondiswe kwabukuzwa kule South Africa ukuthiwa kabasuke baphelele kulelo lizwe lube khona kwezinye indawo zalelo lizwe kodwa ngezinga eliphansi kulalokho kade kusesatshelwa ngabanye. Bese kulamaviki ambalwa inhlanganiso yezizalwane zakule South Africa ethiwa Dudula iqoqa ukuxotsha ngamandla izizalwane zakwamanye amazwe ngelanga layizolo kodwa kuqhamuke udlakela endaweni ezilutshwana. Kubikwa kubotshwe abantu abambalwa, abanye ababotshiweyo ngabenhlanganiso yeDudula ababikwa bebeyilabo ababonakale emfanekisweni yabomabonakude ebulenjini be-internet bekhuthaza abantu ukuthi batshengisele njalo babikwa sebekuphika lokhu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kugqekezwe izindlu lamabhizimusi abokuza endaweni ezibalisa iDiepsloot, Alexandra neSoweto. Njalo kulomunye obikwa elimele kakhulu waqaleka obelokhu engakaphaphami. UMnumzana Sibanda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio ukuthi inhlanganiso yakhe isebenza lamapholisa kanye ne-South African Human Rights Commission ukuthi ilethe ukuthula njalo ibone ukuthi abadale loludlakela bayabotshwa bejeziswe ngoba lokhu kusesatshelwa ukuthi loludlakela lungaqhamuka njalo.
Ake ngithi kusukusela cishizolo phakathi nosuku siye sabona ukuhlaselwa okweyitolo nemizi eminingi lapha kwelaseSoweto abantu bokuza ukuthi ubusuku bonke nje labo kudlulileyo obukusukisela kumhla ka-15 kusiya kumhla ka-16 bekunokutshontshwa okwempahla ezabe yizitoli kakhulukazi kwagcina kusiba nokudubuleka kwabantu. Kanti-ke labo abayibona akade behlele lo mbhikisho nokubonakalisa bona bathi baye bathi bayazisusa kulokho baze bakhipha nezimemezelo bememezela ukuthi hayi bona abambandakanyeki kulokhu kulobukusela nabantu abebayo kodwa yazi ukuthi abantu basuke begqugquzelwe ngomyalezo wabo. Kodwa ke sikubonileyo yikho lokho okusho ukuthi kunabantu abambalwa ababoshiwe. Siyazi ukuthi khona omunye wabo labo baholi ogcine eboshwe kwena seProtea namhlanje onguyena okade egqugquzela naye ehamba phambili ugqugquzelelwe kwalaba bantu. Kanti njalo siyabona ukuthi lolu dlame soluthola bebetheka solutholakala endaweni eyihlukile njengase Eastern Cape, sizwile nokuthi khona omunye obesaqulekile phakathi kosuku uma kukhulunywa ukuthi asazi ukuthi uzogcina evuka na. ngoba eshayiwe kanti naphakathi emalokishini kunabantu abaningi abahlaba umkhosi ngoba behlaselwe kwela se Deep Kloof namhlanje bekukhona abantu akade bebuya eAlexander kanti Alexander siyayazi ukuthi iyona ehamba phambili kusukela ngo 2008 kulolu dlamo lwenzekayo lwaluqale khona kungakho ke sibone kusiba nazo zonke lezi zinto nokushiswa kwamatayela kwathi ngephakathi kosuku namhlanje kwaba nabantu abaningi kakhulu kakhulukazi lapha ngase Deep Kloof kanti nabokuza ke naminye inhlanganiso zalapha eSouth Africa besivumelene ukuthi sizohlangana khona abantu abaningi kodwa sicine sibaqhuquzele ukuthi bangasondeli ngoba sibesabela ukuthi kungaba nobungozi uma lamaqembu angathi ahlangane kwasokusiba ke nombhikisho omkhulu okade uhamba nabo laba bantu besithi bangena ezindlini kodwa bebegadwe ngamaphoyisa sesilindele khona ukuthi sibe nezigameko esingazithola eziye zaphuma kulezo kulokho kuhamba ngoba labo bantu bebethwele izikhali okusho ukuthi makunabantu abahlaselwe sesizovula ngokusemthethweni icala esilivulela bona laba bantu laba bayibona abakhokheli bayo lombhikisho
njengenhlanganiso kuyini lina elikwenzileyo ngalolu daba njalo kusasa kungaba khona okunye kumbe lisuthisekile ukuthi sokwedlula
empeleni ngeke sisho ukuthi sisuthisekile ukuthi kwedlula kukho lutho lwedlule leyi saseyimpi enkulu kakhulu ngoba siyakholwa ukuthi abeze politiki bakhona noma bengakhulumi abahambisana nakho lokho kwenzakalayo ukwenzela ukuthi mhlawumbe ukuhluleka kohulumeni ukwenza izinto lezi zidingwa ngomphakathi nokungabi khona kwemisebenzi basuke bacashe ngabantu bokuza thina esikwenzayo njengenhlanganiso eyamalungelo oluntu kusukisela nje masiqala ukuthola ukuthi kuzoba lento efana nalena siye sasebenzisana nabaphathi bamapoyisa sasebenzisana nabamalungelo oluntu abafana ne South African Human Rights Commission njengoba bona beyikomishini ukuze abakwazi ukubiza noba ubani omenecala okusho ukuthi njengamanje lona leli qembu labantu laba ngoba linabakhokhela abaziwayo ma kunabantu kunodlame oluthile esingaluxhumanisa nabo kusho ukuthi sesingalithatha ke silu report kuyona iSouth African Human Rights Commission kanye nasemaphoyiseni sivula amacala ngemva kwalombhikisho wanamhlanje ma kungaba khona igameko ezokuhlaselwa kwabantu lezo zigameko singaziqondanisa ncamanje ziqondane nabo laba bantu bese sivula icala ngoba ukwenza kwabo nokumema kwabantu kusuke kukhomba ukuthi bebesazi ukuthi ukubhikisha kwabo kungagcina kwenza ukuthi abantu bahlaselwe kanti kungakho bebethwele nezikhali ebegqoke nebahla yamasosha ukuthi bebesempini kanti siyaqhubeka njenganamhlanje besiguquzela abantu bokuza ukuthi bangaphumi njalo bangaye ezindaweni ezingaphephanga okufana nokuthi nasembhikishweni namhla sesabaguquzela ukuthi bangafiki ukuze kungabi khona ukuhlangana nalabo ababhikishayo okungabangela ukuthi bagcine kube nokulwa kumbe nokuhlaselwa
lo ngumnumzana Vusi Muzi Sibanda esiphatha amandla senhlanganiso eAfrica Diaspora Forum. Ngamalanga amathathu igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abedlula amakhulu amabili ngelanga. Lokhu kutshengisa ukuqansa kwamanani la okuphindwe kaningi-ningi nxa kuqathaniswa namanani amaviki amalutshwana asanda kwedlula lapho kade sokusiba labantu abengadluli ichumi ababanjwa igciwane leli ngelanga. Izolo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amathathu 238 abatholakale belegciwane leli. Lolu gatsha luthi kulabantu abathathu ababili babo bengabakobulawayo noyedwa weHarare ababhubhileyo bebulawa yiCOVID-19. Iningi lababanjwe igciwane leli ngabesigaba seMashonaland West abalikhulu lanhlanu 105 kulandele eHarare okulaba ngamachumi amane lanye 41. Inani labahlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 lokhu liphansi lanxa uhulumende esithi amajekiseni la awasileli. Kuhlatshwe abedlula inkulungwane ezimbili 2669. Ukuhlaziya ukukhwela kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus sixoxe lomnumzana Difa wajabibhango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele-Bhilitane.
Ukwanda babukande noma ngithi uqhubekela phambili sibona amanani abantu abaphathekayo ngumkhuhlane we coronavirus lo iCOVID-19 elizweni leZimbabwe. Utshengisela sobala wabugande ukuthi umkhuhlane lo ilova nje abanye abantu besayishaya indiva besawuthathela phansi, kodwa kutshengisela sobala ukuthi umkhuhlane lo usasekhona njalo kusadingakala kakhulu ukuthi kuthathwe izinqumo ezokuthi abantu bahlale baqhubekele phambili ngokupractisa lokhu okwakukhulunywa imithetho leyana yokuthi abantu i-social distancing, abantu baqhubeke ngokwenza into ze-social distancing, njalo abantu baqhubeke njalo begeza izandla kakhulu, njalo abantu baqhubeke ngokuthi ukuba baningi kwabantu akube yinto eyenziwa to the last resort. Ikuthi uhlupho olukhona babugande ukuthi ezinye izinto nxa zisenziwa noma nxa zifakwa imithetho efana nayonaleyo, especially kakhulu nxa sikhangele lama-pandemic afana labo-COVID. Uhlupho lokhona ukuthi kwesinye isikhathi abantu sisuke sithatha ukuthi yinto kahulumende, kodwa sesikhole ukuthi imithetho le efakiweyo ifakelwa ukuthi igweme indlela umkhuhlane umemetheka ngakhona.
Uhulumende siyabona ukubana uyathatha amanyathelo afana lokuvala ilizwe ngalokho kuthiwa yi-lockdown, kodwa kukhanya kungancedi ngoba amanani siyabona akhuphuka. Wena ubona ngani kungakubangelwa yini ukuthi uhulumende kenze yini okusemandleni akhe wonke, kumbe kukhona okuchamaza?
Amanyathelo awukuvala imingcwele lokho esikubiza sithi ngamabhoda, noma sithi amanyathelo okufaka ama-strict measures awama-lockdown, kungumkhankaso omuhle, kungumkhankaso njalo ongasiza ukugwema umkhuhlane lo we-corona, kodwa ke awusoze ube yiso isisombululo sokuthi abantu baphele baphume baphele kulo mkhuhlane. Into efana ukuthi uhulumende ayenze kulesi sikhathi ukuthi azame ukugqugquzela abantu ukuthi abantu babe ne-confidence ekuthinini bayenelise ukuthi bahambe bayehlatshwa i-vaccine leyo, ukwenzela ukuthi imkhuhlane leyo iyenelise ukuthi umkhuhlane lo uzuphele ebantwini. Ngoba iloba noma kungazofakwe ama-strict measures awe-lockdown noma yikuyini, umuntu uyafa ngendlela, uyahamba esitolo, uyahamba siyathola omunye umuntu oyawangena kuleso sitolo esiyawucupha lowo mkhuhlane eyawudlulisela komunye umuntu. Kodwa-ke abantu nxa sebe-vaccinated kuyabe sekuyindlela elula kakhulu ukwenzela ukuthi abantu umkhuhlane lo uphele ebantwini. Indaba ye-vaccine le babugande asondaba eqala kathesi. Ngithemba ukuthi iningi labantu abazi noma ababala kakhulu ingwalo bayazi ukuthi umkhuhlane lo ngumkhuhlane wakwaba wakhona njalo owubizwa kuthiwa nge-Spanish flu ngo-1918 waze waphela ngo-1920. Bakhona abanye abadala abalokhu besakhona bayazi ukuthi umkhuhlane lo badlula kiwo. Abanye sebegugile kodwa noma sebegugile kodwa bayazi ukuthi umkhuhlane lo badlula kiwo. Indlela okwaqedwa ngayo umkhuhlane lwana kwakuyukuthi abantu baphiwe ama-vaccine ukwenzela ukuthi abantu baphephe kulo mkhuhlane. Ngaphandle kwalokho sizaqhubekela njalo lokho sihleli kuma-lockdown, sihleli ama-borders evaliwe kungela sisombululo, ngoba akusoze kuncede ngalutho kona lokho ngaphandle kokuthi abantu abahlatshwe ama-vaccine.
Lo ngumnumzana Difa waJabi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseLondon. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlife.com lithi sokubotshwe abantu abambalwa abayizihlobo zomunye umlisa owabulawa ebhawa elithiwa Luriro eHarare, abahambe lesidumbu somufi basitshiya endlini kamsekeli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mzuri ongumnini webhawa okwabulawa umuyi. Iphephandaba le-Herald linodaba lokuthi omela inothono edalele ephalamende ezimele umnumzana Themba Mliswa uxotshwe edale izolo ngemva kokuthuka umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe emethesa ubuthakathi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela nge-WhatsApp.
Balaleli be-Studio 7 linjani? Nabasakazi be-Studio 7 ngapho e-Washington DC linjani kodwa? Lani niseZimbabwe, niseSouth Africa niyaphila kodwa? Balaleli nabasakazi be-Studio 7 ngithi ngiyibeke le ndaba la engaqondi khona. Kanti-ke kwenzakalani lapho eZimbabwe ngendaba yamaphathi amaningi-ningi la alonke efonywa? Sizoyikhipha kanjani le indluba iphikiswa le eyizalo le ma kube nani lonke lifoma amaphathi amaningi-ningi oro la amanye amaphathi aseceleni yila athengiwe yona le iphathi le enobu urobhani elokhu ehambe irobha abantu, ibribe abantu ukuthi kube na mapatamani nguzile mapatamani ya ati state ama elections. Yewo kona asifuni one party state vile ili tuzanendi. Kumele kube na manyama opposition party azo opoza uguzi avele na balongi selasi. Koto la mapati Zimbabwe mbona ngati sema ninga kulu. Mbona ngati sema ninga kulu jie aya ati state amanyi ayale nale nale nale. Ifi ngabe mina kuya ngami. Ngabe wena mkondisi moyo na lulu chamisa nje ngabe kuya hlanganwa lapho ukhiphe la amanye amaparty lana akhona lana ukuze ukhiphe le party khona le indlovu kayiphiswa le izani yabo mnangagwa le ekade yathi ngina yathi vele yazalwa yazalwa ngobuqhophololo namanje lonke sesinawo lobu buqhophololo bayo evele iphume le party ngoba ayakhi iyadiliza ayakhi iyadiliza manje ubathi ukuyabheka eleduzaneni lapho emutransport utransport abantu kuthiwa bayeminyana kuzulukho kuyukuthi ezinye imoto zabanye abantu zipakile lapho zihleli zipakile azenzi lutho abantu baswela i-transport ukuhamba abantu baswela ukuthi umuntu noma egula aye esibhedlela lo okhulumayo ngowaselupane esigodini sasekana ijabhiwa ingaphansi kwe Nduna umapiwa
Mbonani sanibonani Pastors be studio 7 njani saphila kodwa hayi ukhuluma noThulani awandlela oqhamuka eFlabuzi phansi kwenduna eOsibasa ngithi mina abantu bakithi komthokazi icela luke livule ingqondo zenu nivule namehlo enu ningalali hlukanani nezinto sezizana PF nezi MDC whatever is MDC T whatever is MDC Allies must wake up and sibe singabantu abazimele votelani iqembu lemthokazi Public Party liyagijima noZanu PF niyagijima no MDC izinto zesishoneni thina sisizwe sikamthokazi sizwe siyimele sodwa ngoba namanje lokho besihlukumeza kanye basihlukumezela khona lokuthi thina sisizwe sikamthokazi sesihambilika sesalobhengula kodwa nina nisagijima sagijima no MDC naboZanu PF wakwenziwa ukuphi ukuthi mina wangithatha ngumntwana kamakhelwane uthi ngizohlala emzini wakho mina yimi ufanele ungise izinto zakho ngizozilungisa kanjani izinto zakho ngoba mina izinkinga zizala ekhaya zaziwa ngumnikazi womuzi into leli yenzayo ligijima naboZanu PF nabo MDC nabantu basesishoneni lizobafaka ukuthi libavotile amakhansela thina sihlala la eGoli manje siyasokola la eGoli sihamba sihlangana nezinkinga la eGoli ngendaba zenu nabantu beZanu PF nabantu beMDC anike likhule mani emqondweni mani liwazi ukuhlukanisa into embi lento eright. This social system is very useless baba.
Ngibona sibona into bekuzile njani ngezinto ngezindawo. Hayi Zanu PF lonyaka kuzovotwa nzima. Ende ngale corona le ithengise abantu izinto eziningi, ivule abantu amehlo ngezinto eziningi. Akukho umuntu ongavoteli Zanu PF. Ende lonyaka vele angicabanga ukuthi kona iZanu PF. Layo vele iyakwazi vele kula muntu ongavoteli. Ngendlela ihlukumeze ngakhona abantu ngendlela abantu abahlukumezele ngakhona abantu bavalwe ezindlini abantu bengelakhudla abantu bebulawa indlala. Manje vele angithi uthole lokhu Zanu PF. That's why ubona nje beloka bebhizi amaphoyisa ehlevele njabulo ethi azabupha abantu ngoba vele amaphoyisa layo izizikhohlakale amaphoyisa lawo abona amaphoyisa ezimbabwe izikhohlakale kuphela abantu ababulawa indlala umuntu okona ma umthele edokini fom ngacala ukuthi imivi umbhathisa isaka benjalo bephelile bayahlupheka ubona betshontsha izinto zabantu yabona abantu bathithi ngeqiniso amashona lapho kumele bacothe endaweni zabo omunye nomunye ayesebenza lapha ahlala khona ayesebenza lapha azalwa khona izakhamuzi nje mazingaqina zicothe bonke amatitsha konke yonke into nje kathi bona bengathusela kangaka izakhamizi zithi abantu abazobona basebenza babebona amashona la egcwele emzini izakhamizi zithi abantu abazobasebenza kuphi abantu abazibhadalela imali bavala izibaya bafundisa kodwa bahleli emakhaya bahleli lapho balama degree balento yonke ubuya kuzofundisa abantu ababuthwayo estradini ngoba amaphoyisa la i-evidence zilikhona ukuthi asobantu abafundileyo izenzo zabo angeke ukuthi ufundile uyenze nje amaphoyisa la abantu ababuthwa estradini besefake emsebenzini
njani basakaza yasayizile ukudana efaka ngumnankagwa ngemva kopresident ekhulume labe musician ukuthi bona kuyenze amashows abo thina siyakwazi vele ukuthi obusayo Chiwenga umnankagwa wabikwa nguChiwenga ningamangali yena ngakuqala umnankagwa consultor uchef wakhe uChiwenga
ngiyabonga.
Salibona ngibasazi ba Studio 7 abalandeli ba Studio 7. Ngizothanda ukukomenta kakhulu kule ndaba yezekhi. Izekhi abantu sebeqala ukuregister, seyiqala ukuregister. Awukhanze ukuthi be-announce inamba engasiyiyo yabantu abaregistile. Angidisa ukuriga khona lokho sekubonakala nje. Ndisuka nokusuka nje sebeqalile into. Izekhi ayekiyekele ukusebenzisa izandla. Singabantu beZimbabwe siyaso. Sisokola ngaphandle kwelizwe, sisokola ngaphakathi kwelizwe. Kungenxa yayo lezo zekhi lena. Abantu behlonipha amalungelo abantu. Please siyacela.
Lawo ke bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi enu balaleli lingathuki, njalo imilayezo yenu ibe mfitshane. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle kwelemelika luthi umkhakha omutsha we-coronavirus othiwa yi-Delta ulakho ukuba yingozi ephindwe kaningi-ningi ngoba ukhanya ulobukhali kuleminye yonke imikhakha ekhona. Ngalokho, lolu gatsha luthi umkhakha lo usufakwe kusimo esiphezulu sokulimukisa uzulu. Uhlobo lwe-coronavirus lolu lwesatshelwa ukuthi lungafohla lungene emzimbeni womuntu ohlabe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Kungenzeka sibili kakhulu ukuthi singabona ingxenye enye ingavaccinated, laba abalandela uTrump abathi bona abakholelwa kuleli daba legciwane leli lwe-coronavirus. Kodwa okusalayo I'm sure ukuthi bangaqala ukubona sokuyibo bodwa ababanjwa yileli gciwane begcina besiba sezibhedlela. I think bazokhuthazeka ukuthi labo babone ukuthi hayi ngempela kusho ukuthi i-vaccine le iyasebenza, labo baqala ukuvaccinate. Okunye okuqakathekileyo futhi ukuthi i-education, ngoba abantu abaningi laba abangavumelani layo le science ethi kumele abantu bavaccinate, yilaba abantu abalandela uDonald Trump izinto ayebatshela zona ukuthi igciwane leli it's a hoax, ligciwane nje elicreatwe ukuthi likwazi ukuthi libhuqe embusweni. I think abantu abafana njengabo odokotela esingathi ngama-family doctors yibona abanganceda kakhulu ukukhuthazisa ama-patients abo ukuthi bahlatshwe baphephe. Kodwa ngokubona kwami ngibona ungathi abaningi bazogcina sebevaccinatile ngoba bazobe bebona ukuthi hayi ngempela bale risk yokuthi babanjwe leli gciwane if bengahlala bengavaccinatanga.
Ungasitshela ukuthi ubona ungani bona labo abala ukuthi bahlatshwe ikakhulu abebandla lama-Republicans bengagcina na labo sebehlatshwa kumbe nxa kuyukuthi igciwane liba nganeno njengalokho okwenzakala test, sizabona kule ngxenye yezwe leyomelika engahlatshwanga.
Ukuqala ne-coronavirus siyazi ukubana owayengumongameli we-America uDonald Trump wayevele engavumelani lama-scientist ne-coronavirus, wayethathela phansi esithi hanje ngoba ligciwane okuzodlula. Kodwa sibonise sokufa abantu abafika almost 500,000 lapha e-America, okuyinto bana ngabe uTrump wa-acta fast wakhuthazisa abantu ukuthi ba-social distance, bagqoke amamaski, ba-sanitize, bakline izandla, bageze izandla. Ngabe asange sibone abantu abaningi besifo ngoba abantu abaningi bayalandela into ezikhulunywa ngumongameli njengoba kabe kungumuntu abamvotelayo, bayabhelieve ukuthi into ezikhulumayo zinqotho. So uBiden angeke ngisho ukuthi ngithi yinhlanhla noma yikuhlakanipha kwakhe, kodwa nje ngumuntu wangena esisho ukuthi leli gciwane kumele silwisane lalo sibambene njengabantu balapha e-America. Njalo futhi njengoba sekulama-vaccine, ama-vaccine la asencede kakhulu. Siyabona into sezisiba lula khona manje. Mina ngilana e-Ocean City ngiletha abantwana ukuthi bazodlala e-beach. Ngibona wonke umuntu nje akagqoka, asagqoka imaski ngoba abantu abaningi sebevaccinatile. So kuyatshengisa ukuthi hayi kusiyaphela umnyaka sibili amamaski kuyabe sekuyinto emandulo. Igciwane leli tshengisa ukuthi siyabe sesilinqobile.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Reston esigabeni seVirginia.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Namhla uhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa nomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo abo okhetho ahamba njani.
Inhlelo esiphezulu kwaso kathesi njengebandla leMRP CPC siyakhankasa siyabhoda sihamba silungisa ama-structures ezabelweni zonke zakithi kwelikaMthwakazi. Sinanzelela ukuthi silama-provinces amane, iMidlands, iMatabeleland North, iBulawayo, leMatabeleland South. Siyahamba sifundisa abantu ngokuqakatheka ukuthi balandele kumbe basekele ibandla leMthwakazi Republic Party. Njalo abantu bakhanya baphakama sibili kakhulu. Sinanzelela ukuthi without ama-structures abantu abanyeke babesazi, njalo ibandla lethu alinyeke likhule ezabelweni ngoba ibandla likhuliswa ngama-structures.
Siyabona ukubana kulodaba lwegciwane le-coronavirus, udaba lolu luphambanisa njani ekukhankaseni lekudingeni abasekeli ukuthi balivote?
Udaba lwe-coronavirus luyasihlukumeza sibili, lusibisela emuva enhlelweni zethu kusukisela luqala ngomnyaka ophelileyo kuzofika namhlanje. Sinanzelela ukuthi last year phose kubulawayo lwathi luqala lolu daba, sasesibhukhe iholo enketha 7 khona ngale kobulawayo. Ngobuhlelo lwethu lwaluyikuthi sibhode amaholo wonke akobulawayo sitshela abantu ngebandla leMthwakazi Republic Party. Kodwa ngenxa yaleli gciwane sasithola ukuthi sokunzima ukusebenza sibuthanisa abantu. But okunye esikunanzelelayo futhi ukuthi ibandla leZANU-PF alikho honest ngalolu daba lwe-coronavirus, ngoba sibone ngani sebepolitika ngalo. Uzananzelela ukuthi bona bayathi abantu abavunyelwe ukuhlangana bebaningi, kodwa uthola ukuthi bona bayahlangana bezenzela inhlelo zabo. Sikubonile khona leHarare ngesikhathi kugcotshwa kumbe kulungiswa isithombe sikaMbuyane Handa, iZANU-PF ibigcwele eHarare bezenzela lokho abakufunayo. Sakubona futhi uMnangagwa esiza lapha ngeviki eliphelileyo esiza esithombeni sikaNkomo bebhoda lalaphana ku-hanging tree lendawana zonke, babehamba belicukucuku labantu. Kodwa nxa kungabantu be-opposition bayala bathi bona igciwane le-corona alikavumeli ukuthi abantu babuthane. So-ke hhayi, kuyasisebenzisa nzima konke lokhu mayelana ngegciwane, ngoba sibona ukuthi iZANU-PF kayithembakalanga, ayikhulumi iqiniso, iyavimba i-opposition ukuthi ihlangane.
Siyabona ukubana kwezinye izigaba ikakhulu ezeMandebeleni amanani aphumayo atshengisa ukubana balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota. Lina lithini ngalokhu? Liyabakhuthaza na njalo bayasukumela phezulu yini?
Liqiniso babu Gande, inani emhlubulweni welakithi ngapha eMandebeleni abantu barejista kancane. Sinanzelela ukuthi ziningi izinto ezihlukumeza abantu bakithi okwenza mhlawumbe bengazihluphi ngokuvota. Abanye babhizi badinga imisebenzi, abanye babhizi badinga okokuziphilisa. Kathi njalo abanye nxa ukhuluma lawo bathi bona sebalahle ithemba endabeni yokuvota. Benanzelela ukuthi ibandla leZANU-PF kaliyenzi ukuthi kube le-fair elections izikhathi zonke. Yikho-ke bathi bona kuyabadina ukuthi baqhubeke besenza into ababonayo ukuthi ayilamphumela oqondileyo. Kodwa-ke abaningi futhi njalo bayasithembisa ukuthi nawo njengoba ibandla labantu le-MRP selikhona bazazama ngezo zonke indlela ukuthi barejiste bavote. Kodwa-ke kunzima kakhulu njengoba usitsho la ukuthi abantu abaningi abaphakameli ukuvota, ngoba esikunanzelayo ukuthi obekulekha kakhulu phakathi kwabantu bakithi yikuthi bafundiswe ngalokho esingathi khona ukuqakatheka kokuthi why kumele bavote. Sinanzelela ukuthi siyabafundisa ukuthi kabavote ikakhulu lapha ezabelweni, sikhangela kuma-elections la kuma-constituents ukuthi yikho lapho kule ndaba khona, ngoba i-local governance yiyo eqakathekileyo kakhulu ukuthi ngubani ophetheyo kuze abethu babekwazi ukuvotela abantu ababafunayo njalo abazayenza umsebenzi wabo, hayi ngoba badinga imali kodwa bedinga ukubamela okuqondileyo.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa laye kuhlandla lesine lengxoxo yethu ngamalungiselelo okhetho luka-2023. Thiyani indlebe kusasa lizwe ihlandla lokugcina lohlelo lwethu lwezokhetho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje besikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Udlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa ukuthiwa kabasuke baphelele kulelo lizwe lube khona kwezinye indawo kodwa ngezinga eliphansi kulalokhu kade kusesatshelwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.